uhlelo lolu olwekunda ngoba iTB ngolokuhambela abantu ezindlini ukuba limukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lweTB emizameni yokumelana nalesi sifo elizweni. Umqondisi weUnion Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana leTB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma districts angaba ngu 8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shurugwi, Shishavane, Chirumanzu, Mwenezi, Insiza, leGwanda. Uncedo esiluthola ku-USAID ngolemali yaseMelika engange $15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba.
Zibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Bese kusithi-ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Bese kusithi-ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela bese khwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebesecikizeka umzimba le-loss esingathi i-loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla, abanye bese ginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza amaphilisi abelapha ngawo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine ukuthi nxa esikhuluma ngayo i-ordinary TB, ngoba isikhathi esiningi i-TB esiyabe sikhuluma ngayo yi-pulmonary i-TB eyejwayelekileyo, so ile mhlobo emine e-treatment. Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube lokukodwa kwakhona kuphela siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela, ngoba i-TB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Sabe senzela ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. So ngabona kulezibonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo kumele ugijime uyefika esibhedlela.
Umongi omkhulu kukhansili yakoBulawayo umnumzana Claude Khuphe uthi inani labantu abelatshwa iTB lababulawa yiyo likhanya liqansa okwethusayo kuliminyaka.
Uhlupho esibhekane lazo ngezokuthi bona abantu abaningi esibaqalisisa emthini wokwelapha i-drug resistant TB, abanye bakhona bagcina befile. Okwakhathi sinxa sikhangele ispecial umnyaka lo odluleyo 2021, nxa sikhangele i-TB i-death rate abantu abafayo ngo-2021 baku-around 16%. Nxa sikhangele iminyaka engu-5 edluleyo i-death rate yethu kade ku-13-16%. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi okubangela abantu bafe yikuthi babele eminye imikhuhlane esithi ngama-comorbidities.
Ukhuphe uchaze ukuba izibonelo ze-TB ziyafana lezeminye imikhuhlane enjenge-COVID-19 okwenza abantu baphuze ukuyahlolwa belatshwe.
Okunye especially nxa sikhangele i-TB ukuthi izibonelo ze-TB leze COVID-19 zingani ziyahambelana, konke kungumkhuhlane abantu abatshengisela ngokuthi kuyaba kulohlupho esifubeni, kwesikhathi bekhwehlela, kwesikhathi bengaphefumuli kuhle. So abaningi abanye bangani ukubanjwa i-COVID-19 bayakwesaba, okwenza ukuthi nxa bengathi besizwa bengazwa kuhle, kukanti kwesikhathi kuyaba kuyi-TB bebesebesesaba ukubuya emakliniki.
Umhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi ole-drug resistant tuberculosis. Ikhansili yakoBulawayo njengazo zonke indawo zelizwe ibhekane lalolu dubo. Kungalesi sizathu uhulumende usungule uhlelo lwegunda ngoba i-TB, uhlelo lokusebenzelana nabe-National TB Control Program ekuhambeni behlola lokwelapha abantu kungelambadalo. Uhulumende weZimbabwe emanyane lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezempila kahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba kuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.